kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 15 empandula 2018 ngu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
yekulula sibili ukuthi uhulumende aphe icala kulabo abathengisa emgwaqweni, but singafuna ukukhangela ukuthi baze babe emgwaqweni ukuthi kwaqalisa njani. Siyabona ukuthi uhulumende nguye olenge problem lapha, ngoba yena akakwanisi ukuthi ahlale phansi labantu abathengisa emgwaqweni azwe izikhalazo zalo. Just
abantu phose abangamashumi amathathu 28 asebebulewe umkhuhlane owekholera eHarare kuphela abelatshwa lo mkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezine. Ngasikhathi kisinye abaphila ngokuthengisa ezitaladeni zeHarare besemba phansi ngenduku besithi kabayindawo.
Thina njengamavenda siyezwa ukuthi abanye bayakhitshwa ngenxa yokuthi khona yibo abakhoza ikholera, kodwa-ke ngiyasicabanga ukuthi kayisila any contribution to that. Mina indlela engizigcinela ngayo izinto engizidengisayo, okubolileyo angugcini, ngikulahlela lapho kumele kulahlelwe khona.
Ngolwesihlanu kobulawayo kubikwe kulabantu abane abangabe bebanjwe imikhuhlane yesihudo sekholera basiwa esibhedlela seThorngrove. Kuthi-ke ummeli wemelika eZimbabwe u-ambassador Brian Nichols wethekelele esikolweni somsakazo we-Studio 7 emelika izolo waba le ngxoxo lezisebenzi ze-Studio 7. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abantu phose abangamashumi amathathu 28 asebebulewe umkhuhlane owekholera eHarare kuphela abelatshwa lo mkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezine. Ngasikhathi sinye abaphila lo ngokuthengisa ezitaladeni zeHarare bayemba phansi ngenduku besithi kabayindawo, besithi bamlindele uhulumende othembise ukubasusa ezitaladeni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kwenkuthazo kamunisipala ukuba abaphila ngokuthengisa laba basuke lapho bethengisela khona ezitaladeni zedolobheni leHarare ukuze kuvinjwe ukusabalala komkhuhlane wesihudo sekholera. Umunisipala kanye lezinye ingatsha zikahulumende bathi ukuthengiswa kokudla ezitaladeni yikho okusabalalise lumkhuhlane oqhamuke ebudiriro leGlenview. Bebethukuthela abaphila ngokuthengisa laba endaweni abasebenzela kuyo, lapho uhlangana khona umgwaqo uRobert Mugabe loJulius Nyerere. Ophatheke kwezokulwela ilungelo loluntu uMnumzana Charles Nyoni ubeka uhulumende umlando wokungafuni ukulungisisa ngendlela esiza amacele wonke abaphila ngokuthengisa labahlaselwe ngumkhuhlane.
Yekulula sibili ukuthi uhulumende aphe icala kulabo abathengisa emgwaqweni, but singafuna ukukhangela ukuthi baze babe emgwaqweni ukuthi kwaqalisa njani. Siyabona ukuthi uhulumende nguye olenge problem lapha, ngoba yena akakwanisi ukuthi ahlale phansi labantu abathengisa emgwaqweni azwe izikhalazo zalo zabo, njalo a-address ama-situations abo ukuthi bafunani, ngoba engabafakela ama-toilet emgwaqweni lapha abathengisela khona, abafakele amanzi lapha abasebenzela khona, kuyabe kungena problem yengcekeza. Njalo ikhansili la ibuye ithanyela ithatha ingcekeza, asibi le problem yekholera.
Unyoni uthi abaphila ngokuthengisa bevele behlezi bekhona la kwamanye amazwe, umahluko yikuba lawo mazwe esakhela labo bantu indawo ezinhle zokuthengisela.
But owethu uhulumende ujahile, njalo u-iga ukuthi nje aphonge ublema lokukhipha abantu every kungaba nama-election. As soon as after election uyabe sifuna ukukhipha abantu abasemgwaqweni, uyabe sithi thina esiphila ngokuthengisa emgwaqweni siye ngaphi.
Kodwa umunisipala uthi kumele basuke laba bantu edolobheni, okungenye yemizamo yokulwisana lokusabalala kwesihudo sekholera. Isikhulumeli sikamunisipala uMnumzana Michael Chideme uchasisa ngenyathelo lokususa abaphila ngokuthengisa ezitaladeni.
Harare City Council appeals to members of the informal sector to voluntarily move off the streets of the Harare CBD, that is Saturday, to designated trading sites. This appeal comes in the wake of the cholera outbreak in Harare, which is now spreading to other cities and towns and provinces. We have taken this action in the interest of public health. We are in constant engagement with the leadership of the informal sector to map sustainable solutions.
Kunsukwana esanda kwedlula, umphathintambo wezempilakahle uDr. Obadiah Moyo utshele intatheli izindaba ukuba sebecele amapholisa ukusebenzisana lomansipala ukususa abaphila ngokuthengisa esitaladeni njengendlela yokulwisa ukusabalala kwekholera eqhamuke emzini weGlenview leBudiriro. Ngolwesine, umphathintambo wezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana uveze ukuba abangamachumi amabili lanhlanu bese belahlekelwe yimiphefumulo kuthi phose abazinkulungwane ezine betholakale belalesi sihudo sekholera. Kuke kwaba lokuphithizela okukhulu, abantu bebaleka besabalala ndawana yonke ngesikhathi lumsakazo ukhulumisana labaphila ngokuthengisa laba kumgwaqo uRobert Mugabe eHarare. Sekubonakale imota zohlobo lwamalori ezintathu ebezithwele amapholisa ohlangothi lweriot zihamba ngomgwaqo uJulius Nyerere kanye lezimbili ezithwala amanzi ababayo athelwa abantu lapho kube lomsindo. Kodwa uZulu ophila ngokuthengisa wemba phansi ethi mabenze abakufunayo abakuzikhundla zikahulumende bengasoke baya ndawo ngoba kuyindlela bephila ngayo kungekho enye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Unjalo nje lokho esisedabeni olwekhorela. Izolo ngolwesihlanu kobulawayo kubikwe kulabantu abane abangabe bebanjwe yimikhuhlane yesihudo sekholera basiwa esibhedlela seThorn Grove lapho abahlolisiswa khona ukuthi ngeqiniso yiyo ebahlaseleyo. Abaningi balaba bantu ngabantu abake bahamba endaweni ezimemetheke ikholera kanye letyphoid. Asizweni okujulileyo kuvela kubathabile Masuku.
Emavikini adlulileyo amadolobho eHarare leGweru ahlaselwe yimikhuhlane yesihudo sekholera letyphoid ngenxa yamanzi angahlanzekanga ahlangane lengcekeza evela ezambuzini engalahlwa kahle igcine ihlangana lezimpompi zamanzi phansi. Inani labantu eselibhubhile ngalimkhuhlane liyaliqansa esigodlweni njalo ababikwa begula labo bayabesanda. Kulabantu abathathu abacatshangelwa ukuthi bengabe bele cholera loyedwa ongabe ele typhoid abahanjiswe esibhedlela seThorn Grove kobulawayo ngolesithathu ntambama. Ubulawayo City Council ubesanda kwazisa ukuthi iBulawayo yona ayikabi sengozini yecholera kodwa akubanga nsuku zatshwala esazisa njalo ukuthi icholera isihlaselele lo dolobho. Abaphila ngokuthengisa izilimo endaweni eziningi baqanjwa njengabanye ababangela ukumemetheka kwekholera kwamanye amadolobho kodwa bona bayala lokhu kugconwa. Umnumzana Thamsanqa Khumalo uthi bona balusana lekholera ngendlela ezimbalwa ezigoqela ukugezisa abakuthengisayo ngamanzi.
Thina njengamavenda siyezwa ukuthi abanye bayakhitshwa ngenxa yokuthi khona yibo abakhoza ikholera kodwa ngiyacabanga ukuthi ayisila any contribution to that. Mina indlela engizigcinela ngayo izinto engizidengisayo okubolileyo angugcini ngikulahlela lapho kumele kulahlelwe khona. Njalo silamazi okugezisa izithelo zethu lokunye konke esikudengisayo kuyagezwa sisevela emaplastikini.
Umongikazi uSister Rebecca Madlela uthi kuqakathekile ukuthi abantu behlanzeke ikakhulu emakhaya abo.
Ingcekeza yiyenye yenza ukuthi impukane zithwale umkhuhlane zosusa phandle zongenisa endlini. Kakugezwe izandla wonke umuntu ongena esambuzini nxa ephuma akageze. Kugezwa ngayisepa akukhathalekile ukuthi yisepa yiphi kumbe ukusebenzisa i-charcoal umlotha wamalahla. Uyakwanisa la ukubulala ikholera nxa sigeze ngawo izandla. Izandla zigezwe sibili okuzwayo. Njalo abantu kabahlale beqaphele ngokuthi amanzi abawanathayo kabawabhoyile ukuze bamike sure ukuthi noma kungaze kube njani abasoze bawubambe umkhuhlane wekholera.
USister Madlela welekile ngokusebenza kwe-waterguard lokuhlanzeka kanye lokuthi ikholera ingena njani emzimbeni womuntu.
abantu kabathenge iwater guard intengo ye water guard yehlisiwe it's now 65 cents from 75 cents so abantu kabasebenzise iwater guard iyathelwa emanzini isivalo esisodwa se water guard ku 20 liters yamanzi ama vegetables kawaklinwe ngamanzi a clean a safe ngoba angadliwa eluhlaza egumbe yaphekwe evele ngageziwanga ngamanzi a clean lakho kuyadala ukuthi abantu bagcine besidla ikholera ngoba ikholera ingena emzimbeni ngokuthi uyidle ungadla idoti elekholera kumbe izandla zakho zibambe idoti yekholera udle udla kwangkhona yiyo indlela engena ngayo emzimbeni
edolobheni laseHarare kubikwa kutholakale elinye igcikwane elingasalaphekiyo ngemithi ekhona okuyinto engatsho okuningi ekwelapheni lomkhuhlane uZulu ukhuthazwa ukuqina ngokulondoloza ukuhlanzeka ikakhulu abone ukuthi izandla ziyagezwa sikhathi sonke nxa engangena esambuzini lokudla okunjengezithelo lemibhida kugeziswe kuhle ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku
Kunjalo nje ummeli weMelika eZimbabwe uAmbassador Brian Nichols wethekelele esikoleni somsakazo weStudio 7 eMelika izolo waba lengxoxo lezisebenzi zeStudio 7 lapho aphathe ngendaba ezimbalwa zobudlelwane beZimbabwe leMelika okugoqela ukusebenzelana kwamazwe amabili ezigabeni ezijiyeneyo zempilo okugoqela izempila kahle njengamanje lapho iZimbabwe ibhekane lodubo lokuqhamuka komkhuhlane wesihudo sekholera Asizweni okunye okuphume kule ingxoxo.
I was just visiting the Centers for Disease Control in Atlanta last week and had the opportunity to discuss this issue with them. We have an excellent relationship with Zimbabwe on issues of health, and I was very impressed to hear the close coordination and work that's being done. Cholera is a preventable disease, and one of the most important interventions is dealing with water and access to clean water. So we definitely want to work with the people of Zimbabwe and the government of Zimbabwe on promoting access to clean, potable water.
Silobudlelwano obuhle leZimbabwe kwezempilakahle. Njalo ngiyajabula ngokusebenzelana okukhona ekulwiseni ukusabalala komkhuhlane wekholera. Ikholera ngumkhuhlane olakho ukuvikeleka njalo ukulondolozwa kwamanzi ehlenzekile lokutholakala kwawo lula. Yikho okuqakatheke kakhulu. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi sisebenzisane labantu beZimbabwe emsebenzini wamanzi lo.
There's also a vaccine, an oral vaccine, that can help prevent cholera. Now, it's not 100% effective, but it does help people either prevent infection or recover more quickly if they are infected. And we're working with the government of Zimbabwe on a vaccination program that hopefully would cover 300,000 people.
Ikhona njalo imithi elakho ukuphiwa abantu ukuvikela lomkhuhlane. Ingabe ingasoze yenelise ukuhle uqeda umkhuhlane lo, kodwa iyanceda kakhulu ekuvikeleni ukusabalala kwawo ngokuthelelana kanye lokwehlisa amandla awo kulowo oyabe esehlaselwe. Kunje sesisungule uhlelo lokusebenza lohulumende weZimbabwe, uhlelo lokutholisa leyo mithi yama-vaccinations yokuvikela ukumemetheka kwalomkhuhlane ebantwini abangaba zinkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000.
Lo ke bekungumeli weMelika eZimbabwe uAmbassador Brian Nichols lapho ethekelele isigodlo somsakazo weStudio 7 izolo obehumutsha lapho ke ngumike hobe
yebo mthwakazo omuhle Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook. Ukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu la ngolesihlanu kusukela ngo 4:15 p.m. kusiya ku 5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ngiyaphinda njalo 001 0800-462-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook Gukhasi lethu LFBOAWLA.
Lelo laleleyo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza sise Washington DC. Singakayi esigabeni sethu esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Isavunguzane isiza lezulu eliningi ese Hurricane Florence sesifike esigabeni ese North Carolina sikhuluma nje kwele Melika sivelela elwandle olwe Atlantic. U Hurricane Florence ubikwa esiqalile kudala umonakalo ukukhukhula impahla kanye lempopoma zamanzi lokucitshwa kukagetsi emizini eminingi oyedlula inkulungwane ezingaba ngamakhulu amathathu. Kodwa abantu bexwayiswa ubana basuke emizini abakiyo bebalekele lapho okungela ngozi khona. Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Nesisampofu, isiphatha amandla sekhansili yedolobho lakobulawayo iBulawayo City Council. Yena ubona ngokwethulwa kwemibiko kuleli dolobho. Sihlaziya udaba lwekholera. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Siyananzelela ukuthi idolobho lakobulawayo lithilile imizamo ethile yokwenqabela umkhuhlane wekholera. Lokhe kunjalo yini njalo seliqinisile le imizamo?
Okwakuqala sizaqala ngokukhuluma ukuthi kade kuhamba njani edorobheni. Siyakhumbula ukuthi kule ndawo ezike zaba le problem yamanzi ngoba kade sile problem emagwegwe reservoir lapho kade saba ukustabilize khona amanzi aphakathi kureservoir because besile challenge yepumping. So esifisa ukwazisa uBulawayo labantu jikelele ukuthi i-reservoir sistable. So indawo zonke kade sesizifake ku-water shedding, akusela water shedding ngoba i-shedding ifuna ukuthi isincedise ukuthi wonke umuntu athole amanzi. So sikhuluma namhla sesivulile, akusela amanzi avalwayo. So lokhu ngokuqala okuncedisayo ukuthi sibone ukuthi wonke umuntu ulamanzi. Njalo sikunanzelelayo nxa singakwanisi ukuhambisa amanzi ezindlini njenganxa kulama water base kumbe nxa kule challenge nalaya ama reservoirs, i-council ijayele ukuhambisa ama bowsers. So kade kulama bowsers lezinye indawo lezi eziphezulu emqansweni lapho siyahambisa ama bowsers. Esikucelayo yukuthi kulama boreholes abantu abawasebenzisayo, lawa sijalo wasebenzisa amanzi akhona ngamanzi esingathi okufanele ukuthi siwasebenzise ukuthelela izingadi lokuklina ngoba amanzi lawa asingeke sagarantia iquality. Kufanele uwabilise ngoba amanzi lana equality is not guaranteed. Kungaba le best or contamination of the ground, underground water, we cannot guarantee. So edorobheni lakobulawayo sicebisa abantu ukuthi benathe amanzi aphuma empompini. Yiwo esiwagarantiyayo ngoba siyabe sichekile equality from i-treatment, equality ku-distribution and right up to source. So siyabe sikwazi ukuthi equality in terms of ama-chemical components, organic matter kuhamba njani.
Kodwa kuleli dolobho lokhe kungelampawu zokuthi kungabe usuqhamukile lo umkhuhlane wesihudo.
Kulabantu asebekhuluma ukuthi kulabantu abafikileyo ezibhedlela abale cholera, akukabi lo muntu ole cholera kobulawayo. Esilakho ngabantu kade begijinyiswa izisu kumbe singathi belama i-diarrhea. So nxa umuntu ebuya sisuspecta ukuthi engaba ele cholera kumbe ule typhoid, uyahanjiswa eTongov Hospital, which is our infectious disease and also our treatment center for cholera. Okwakathesi singathi emini kube labantu abathathu esibahambisileyo abahambe eTongov abale diarrhea. Ababili bebengabesifazana, omunye ubengubaba. So esikunanzelelayo, owakuqala ebengumuntu ole 20 years old ohlala emganwini, wayehambe outside the city, a capital, wahlala 2 weeks at Glenview. Wasethi ekhonangale wasesiba le nkinga isisu sesimhlasela izolo ubuye esibhedlela wasehanjiswa ngeambulance kuPilo Hospital lapho asuswe khona wahanjiswa eTongroof Hospital usekhangelwe ngabomongi labodokotela and samtreata njengomuntu engabe elekhorela ngoba kulama guidelines ukuthi ufanele simphathe njani umuntu onjalo esikubonayo ngathesi icondition yakhe istable ukuhanjiswe e-laboratory ama-samples for checking. So asikatholi i-feedback from ama-labs ngoba kuthatha I think about 48 hours ukuthi bebe able to tell i-causative agent. Kwesibili kulo ntombazane ole 18 years old wayehambile la outside the city ukhanye ngani yena ule-typhoid ama-symptoms akhe ngani ngayi-typhoid sesimkhangele njengesibhedlela and u-stable. So when I know this is a discharge, I have been tired. And then the third patient is a 58-year-old Opuma Epumula. Gazange Pume Gobulawayo, Jalo Gazange Ebele, possible contact with Mutole cholera. So low seem treated Jango Muntunje, only ordinary diarrhea. Then the fourth patient, Mutai Hambe Budiriro, was a Vagachela in Tumban. Mutole Nago is 26, always Lisa. Like ulama symptoms of diarrhea, who admitted lamuhla. So it's when they say about isolation, about infectious disease hospital is for isolation and investigation. So see, I'm treated as a possible case. Jalo, owaga test is loge simelele. Ama results lawa, uthi abantu laba asebenzisele esibhedlela. Ukhona yini ongabe ele cholera.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Nesisa Mpofu. Obona ngokwethulwa kwembiko kukhansili yedolobho lakoBulawayo iBulawayo City Council. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Kwezemaphandleni lamhlanje abezempilakahle bavale izikolo ezimbili eMkwizi phansi kukanduna masuku eGwanda besesabela ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo sekholera kulandela ukufa kwesikojo. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Bekuthule kuthexwa-ke izikolo zeMkwizi primary kanye lesecondary ngolwesihlanu kungela ngitsho lomfundo yedwa kumbe umbaliso ngamuthi Charles. Abezempilakahle kanye labazali baqhube umhlangano ngolwesine lapho umnumzana Chris Ncube ongu-environmental health technician athetha khona isinqumo sokuvala lezi zikolo kusalungisiswa udaba lwamanzi. Izakhamizi zithi udubo lokuthililwa kwamanzi kulindawo lwaba khona ngemva kokuba sekukhitshwe isikotsho esisebenza ngamandla kwafakwa impompi zamanzi ezisebenzisa amandla elanga awesola. Kuthe ngemva kokuba amasela setshontshe intambo zesola lesi sikotsho sangasasebenzi osekudale ukuthi iningi lezakhamizi lithi kubiselwe isikotsho esisebenza ngamandla. Unkosazana Chester Moyo ngesinye sezakhamuzi eNkwizi ezingene umhlangano lwabezempilakahle njalo uthi lezi zikolo zizavulwa kuphela kungalungisiswa udubo lwamanzi.
Izolo size sangena umhlangano sakhuluma ngamanzi sabona ukuthi amanzi awahlanzekanga kukhona kuzingamadamu esiphoma ukuhamba sesivukutha sakubona ukuthi kule khorela abantwana singaphelwa ngabantwana. Saza safika esigabeni sokuthi ngcono izikolo zivalwe uma sokulungisiwa isikotsho yikho ngomvulo kumba abantwana bengahamba kodwa nxa kungafikanga umvulo sithe siyavalwa chose.
Esinye isakhamuzi umnumzana Libion Moyo uthi bedlula amakhulu amahlanu abafundi abasengozini okuhlaselwa ngomkhuhlane wesihudo sekholera.
Akukabile way forward ngalokho esikubona. That's why ubona izikolo zivalwe okwanini okwalamthanje ngoba izolo HT nguyo onjani osivale isikolo iprimary plus isecondary.
Lobanje sikhona esinye isikotsho esiphuma amanzi izakhamizi zithi sifile njalo sinzima. Umnumzana Elliot Ndlovu ngolungisa isikotsho esigabeni seNkwizi usilandisele ngodubo lwamanzi lolu.
So iproblem yenzakala la kwakule sikotsho kwazabuya enye idona yathi yona ifuna ukufaka isola isithi ukuthi yona ibhorwa umgodi yasesithi kukhitshwa amapayipi lapha bafake bona isola.
Ukhansila walindawo unkosazana Lobukhosi Malila Uthi insimbi zokulungisa isikotsho zikhona njalo uchaze ukuthi ukufaka impompi zamanzi ezisebenzisa isola bekukhangelele ukusiza izakhamizi ezingaselawo amandla okukotshoza.
Sokuzisa ukuthi ngoko nokuthi nawe uthotha ukuthi i-solar system leyana ibilula emntwaneni omncane la kugogo ohlala yedwa ngokubesanelisa ukuthi abuye laphana avula impompi akha amanzi but isikotsho lesana sokusetshenziswana amandla sokubuhlungu khona leyo.
Umqondisi wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association ZIMTA ezansi emandebeleni umnumzana Dumisani Ndlovu ufike engwizi ukuyazibonela ngawakhe udubo lukhona.
Ngithe kahle ngizobona benze kuhle ngoba bekuzavela okukhulu esikuzwayo endaweni ezijeneyo. Abazali siyabakhuthaza ukuthi baphangise balungiselele imfundo yabantwana ngoba o-grade 7 bayabhala, o-form 4 bayabhala, kakumelanga bathi lose an hour a day or a week. Kumele babe sesikolo.
Umkhuhlane wesihudo se-cholera uqhubekela phambili ubulala abantu njalo uZulu ukhuthazwa ukuthi alandele izaluleko zokuhlanzeka ukuze enqabele ukumemetheka kwalomkhuhlane. Ngimele iStudio 7 ngisengwitse Gwanda ngingu-Albert Ncube.
Elingali tshona njani zulukandaba sedibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lethu sixoxa lo mnumzana Stanley Torima ukansila wedolobho leDede. Sixoxa ngezilwane sezikhathazile kulumama. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
No, ngiyabonga Chris Gandhi.
Kuhamba njani khona ngapha eDede?
EDede ku-right nje but silo hlupho lwezilwane sezipongukuhamba zonke iindawo. Kule zilwane abazitsho ukuthi laba abakhangela izilwane abe-research bathi zavela ezizarela ngale manje ziyakhathaza emalayinini laphele ziva lapha emagodi duzane leDede la.
Sezike zadla yini izifuyo?
Sezadla izifuyo eziningi, amadongi, inkomo. Kwekomunye umuzi zatshiyazulele ingoma ezingu-3 hatho ezibhizinisa ezini labantu sibili ha kekwabakhubi sibili kuyana kokuthi ilanga lalandelayo langikhona abathi nabebuya babe-pakisileza ngokuthi belale belendile ukuthi zingabuya engxenye babona ukuthi bengazenzani but hhayi lokhu abantu behlala esevalweni especially ukuthi laphana kwakuhlala khona abantu lapho kwakhutshwa khona abantu le Marist Brothers akusahlala abantu so kaphesi ezizihambela santando akusela mizi so imizi iseduzane iyosiyi-afekthiwa kakhulu.
Ziningi kakhulu izilwane lezi yini kumbe zikhona ezixhwalile ezilutshwane
ezihluphayo kathesi lapha ezigabeni zi-3 lapho ezihamba khona ziyahamba zingu-3 but silosizo ukuthi inyamazana injengesilwane kumele ukuthi sihlale egangeni ungabona sesibuye ebantwini kutho ukuthi siyabe singasarayithanga siyabe sesi-dangerous empilweni yabantu.
Manje-ke nxa wena ukhangele khonoko okwenzakalayo uhulumende engaphathisa njani?
Indlela uhulumende angaphathisa ngayo ngeyokuthi izinto zingase ziphuma nje lapho kumele ukuthi zihlale khona zingaze zifike ebantwini khazibulawe because mzono zingabambanga zizabamuntu. So uhulumende whilst bele policy yokuthi we have to live in harmony with nature.
Siyambonga ke uChris Gande ngokusipha uhlelo ezemaphandleni. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje njengoba sikhathi sesiphelile wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela abantu phose abangama-3028 asebebulewe ngumkhuhlane wekholera eHarare kuphela. Ngolwesihlanu kobulawayo kubikwa kulabantu ababanjwe abangabe belalala umkhuhlane wesihudo sekholera kobulawayo basiwa isibhedlela seThornbrugh. Siligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.